So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku28 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi abaqothwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena akasingeke simkhulumele ngoba thina akazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenze ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo. Abanye bangikhona ngenxeba bese esikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edlule ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezinsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Jamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lephalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-reserved judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction yeZimbabwe kuphela ngoba nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General we-CCC ama-facts akhona wonke akhona ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angiboni ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo ayekaye cubungulo akhangelisise, iye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iindaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa na isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluva nje malunga aphikisayo aphikisuhulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye kutifahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umuzama umunuzana enamasomnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe chief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary we judiciary service kwe commission hayi mina ngibona ngathi ikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abe abekwazi ukuthi sisekelo sombuso siyehlukanisa amandla executive lamandla ejudiciary yikho hatshi kuyaphi kuphamaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda. Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabang bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. Uthabang usexoshise amalunga edale lephalamende senethi lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxoshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxoshwa kuzo. Kodwa uThabang usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxoshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Thabang ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande, ngibingelela amahlabezulu, ngibingelela uZimbabwe yonke. Esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna, sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe. Yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso. Ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange, bengakhathalekile lokuthi ichange ikwiswe ngubani. Yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa ukuthi into esizenza ichange kodwa lokhu esikwenzayo kulungisa ukuthi ichange ibe fast. Abantu bayakhala besukisele emashoreland emanikaland yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi balutshwane nje abangavumiyo ikakhulu labade bekhethiwe yibo bobona besiya emthethwandaba kodwa nje izakhamizi zonke nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo angila body card ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke akula ngitsho ngisola othini bacho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lobaba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kule ndaba okuthiwa ngama double candidates ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelileyo ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall becho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwanga izakhamizi. Izakhamizi ke zimelwa yithi ke labo babuchabangu. NgeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo ukuthi njengoba labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemela abantu singazange udaba siluxakulule. Hayi kabaphumeleli ngileshuwa bona labo ababekiweyo sisala labantu yibo abazabe bekubalot box yibo abazavotelwa ngabantu.
Manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezanu PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo.
Ende lokho ikhoras esizwa ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto singa ihlithathe advantage kodwa kathesi sesixakulela imbambo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo hayi lapho kakuboni nxa thina sesile single candidate akula muntu opheleleyo ongaya kubalot box ayivotele izano koBulawayo laseHarare hayi amasitlana siyawaretena wonke ama-councillors lama MPs mhlaka 10 siyabe nje celebrate nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo lutsha. Asili lo babuthwa uChamisa, ubabuchamisa ngupresident wethu, laye uyakwazi gaza ke kuphike, yebo yengathi kasazi kodwa kuyabe kumangalisa ukuthi kambe mina ngisebenze laye for more than 23 years esebenze laye lawo babuchabango emele itourism, abe sithi kamazi ecabanga ukuthi kulomuntu ozamkholwa. Hayi, yena akasingeke simkhulumele ngoba thina kazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangkhona inxeba bese esikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoin ezebandla. So kungenzeka ukuthi ngephiliso labo kabasazi, kodwa hayi umsebenzi siyawuqhuba, silethemba ukuthi uzaphutsha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi lephati.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Uhambo luka mayor wedolobho lakoBulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uZulu wakoBulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku Manispala wakoBulawayo uCounselor Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labo somabhizimusi lezi zalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victrice Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobha yakoBulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwaBulawayo abahlali bakwaBulawayo abasebenza behlala lapha eJohannesburg South Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Nxa sesikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwaBulawayo. Kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho isisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakoBulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kuko Studio 7. Kodwa bakwazi ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlambe kube labo mayor laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlambe kube kukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asikho. Sizakhamuza kwaBulawayo mpela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asilaso. Kodwa nxa umele lesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kusodolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamunicipala kungaphathisana ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe bese lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Mningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhululwe ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthela amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyikuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singapha esikhona, sakhuluma esikukhulumayo laye, sabonisana esikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzawusiza ukuthi kuthuthuke uBulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye osodolobha lezinye iziphathamandla zinyathele ezinyathelweni zakhe umeya nxa imizamo yakhe leyi ingaphumeleli. ngoba uqala ukuthi kube kulomzamo ofana nalowo. So nje usukhona nqa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisana nabantu angaphandle kwelizwe ukuthi uzame ukuthi ukukhuthula izwe leZimbabwe enhluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakophe lokho kwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe, kodwa lokhu ngeminye imizamo esingaze siyibone ekuqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abiziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weleBhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweleBhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweleBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Nje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umuntu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambe amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kuthiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso elizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Ngiyabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7. Mbingelele bonke basakaza abahle, basakaza kabunandi. Ngifisa ukuthi liyami layifundwe. Ngifisa ukuthi liyami layifundwe i-record. Ngiphawule-ke lapha ngabantu bakithi ngumathebeleleni ababhizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga, akhokholwa abantu bempumalanga eshiyabo. Uyeza umuntu egxeka ibandla MRP, egxeka ibandla lezabo, umuzwa umuntu ubuhlungu. Kusiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi sizabantu bemathebeleni singasapotani. Yatsho ukuthi sisazothatha isikhathi eside, sisazophila kanzima. Sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima, akaphili kahle, kalamsebenzi. Kodwa nethola umuntu ithanda nabantu balokhuza abale eMpumalanga. Bekamanje uChabangu osisisi lapho ukuthi badlala amatophi, phela ngamatophi la abadlalayo, ngamatophi la abadlalayo. Asisapoteni nowakithi. Bese ngiphawula kulalo omunye usiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungena elinye ishona kufakwe elinye ishona, umgaba wathi ma esephuma ufake elinye ishona. Kudayi elibambele ingatshoni losisa belokhe befakana belibambele ngajoni ngelinye ilanga wantizwa ukuthi kuyatshintsha konke konke lokho njengakusimile ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphakhelwa. So siyacela abantu bakithi supporting namaqembu akithi kwakithi noma izaphu noma i-MRP asupporting amaqembu akithi kodwa mina i-MRP ngiviva MRP kaqa.
Studio 7 injani njani basakazi abahle nabalaleli siyalikulisa ezindawo lapho elikhona. Ayi yabona abantu bezanu kahle kahle badelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akula nto eziyenziwa kibo. So abantu bakithi uma bengathathanga ilinye inyathelo bazame ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwe, hhayi labo abantu akula lapho bayakhona. Angeke bayindawo uma singazange saphakama straight uma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane sishayane nabo, akulanye into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into. Njengamanje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi uma engangena kuba yipresidenti ephathe kanjani. Bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi and namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bona bamsulwa, ayikho le nto abayikhulumayo. Once waba andazani PF or usebenze ku-government ube andazani PF isotsha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right. Isotsha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwayo kodwa belibheki manje namanje lokho ebeyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula, ayikho le nto abayikhulumayo. Ama-CIO athumba omunye we-CCC bebabhekile bababona ababotshwanga ngoba ngabantu bezani PF ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu ezani PF somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzilwela ngoba kunzima la and then siya kude futhi ngalobu kunzima loba abantu babangaqaphelanga akulanto la siya khona yabo.
Studio 7 ndivuka njani? Hayi siyazizwa indaba yokuthi abantu basezavuyela bevota, hayi laphana bekumele ukuthi ngayo ikhabhinethi yonke naleyani yakhitshwa yonke naleya ivotisayo ngoba layo ile nkinga kusinika imiphumela, isinikeza nje imiphumela yayo nje ikhabhinethi leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu, ayihloniphi impela yiyo esinikeza imiphumela engayisiyo. So bekumeleukuthi ngalayo bayibheka ngelinye ilihlo beyitshintshe yonke ikhabhinethi liya ngoba vele sithile yakulekho isirobhiwini isizane. So abantu ade kumele beyiqaphele nokuthi khonaokuba abantu isitayela sokuthi sehloko sigxika sithi ama-phathi asesishoneni ama-phathi asesishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala nengikhonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke esikhipheni izanu noma siyikhipha ngaliphi iqemba kulandaba okusalayo bekumele sikhiphe izanu yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi amaphathi esishoneni amaphathi esishoneni sifuna esindebeleni. Hayi mele sikhiphe izanu sinakufakenye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo, ayingekho ifanele zanu, izanu sikombile mpela sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 linjani? Ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawewanje ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe akukhona eChina bazazenzela intando yabe China. Besicela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani abantu beChina, asizukuhlukunyezwa abantu baseChina nehwange belokhu bethunquza uthuli bebulala isitrata beqedelela khona kade kukhona okuncane vele yona i-government yaseZimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha ikliniki khona ukuyakha isikolo khathesi asinamgwaqo ezindaweni zasewange. Echibonda akula mgwaqo akula kliniki akula sikolo yindawo nje kodwa amachina bulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala amakhedi lathatha amahloko esiyagamula izihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela wona amachina nxa uthatha nemali adlula khona iqedelele ebulala. Sicela ukuhlonitshwa amachina ma behlulekile ukusebenza ababuyele ilizwe bani vele amanye amazwe aletha abelungu bezo-investa elethi kuletha amachina azo-investa ikwini khonokho ama-China investi ayabulala. Asizameni ukuhlonitshwa sinye isizwe saseZimbabwe sesikhathele singabantwana besezimbabwe ngokungahlonitshwa kwethu asihlonitshwa ugovernment wasezimbabwe awusihloniphi thina singabantu basezimbabwe uzihlonipha wona wodwa mayisidla imali ukholisa namasela abo bonke laba abalandelayo
studio 7 ilinjani kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizo ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma besithi izana uPF libandle libusa hayi lasidingo sokuthi ihlukulize abantu kumbe ibabulale kuyamangalisa ngoba kusukela ngo-1980 izana uPF ibiveli libandle libusayo kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku-87 abantu babebulawa benyamalala futhi so asazi ukuthi ubabuthuma kumbe ngasichasisela ukuthi ngaleso sikhathi yayingasobandlela ibusayo yini kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawalani abantu yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngoba isempusweni yayivele ingekho empusweni ihlela igugu rawundi ibulala abantu kodwa mara abanyamalala ngizayo izano yona le ivele isempusweni uma uBlessing Ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni uyazi kuyadinisa njalo kulusizo ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule ayikho nto bebethi izanu PF the same Emerson Mnangagwa nguye lapho owayelonza igugu rawundi ethi amandebele ngabawu lanamhlanje lokhu egogoda abantu kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kule zanu etshintshileyo kade umbi izanu yona le yayivele ikhona yebuswa nguyena lo owayevele khona egongoda abantu
enda studio 7 uyo anongoyamba ndefreedom wafakala bed bridge udavumpanda ya Mnangagwa ari tele zvavuda tomari awedzenyana rire vatu vaTCC roketa muto wavo rine chamisarano range panda ende riri kutozvidiva rowina dzivhoti zano PF5 unobva chitoroni ngavuchinyi aita kukura undi uraya vatu vedza mandevele hasho angeno zano PF so vakoshava ri vabva chitoroni vadova dhirongoni so havatomi vari bvele hapo chitoroni vomunangagwa purezidendi wapati noti purezidendi wavatu hangovhoteliwa ngamuti wemuti anopi munangagwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili inkokheli yeIsrael leye Hamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula ukukhona kube liqetsha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa ngqazombili kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo ukuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaqotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.